Into yokuqala enhle engithanda ukuyibabaza yibuciko obutshengiswa ngubaba lo esithi ngu-Emmerson Mnangagwa lo. Umuntu otshengisa ukuthi iZimbabwe uyenza iphumputhi. Umuntu oveza ukuthi ukuba inkaba yakhe ibe senkabazwe eMidlands kutshengisa ukuthi uyasazi thina ngapha umhlubulo endlebeleni abekwazi abanye abakithi abale eMpumalanga. Ngoba uthe eqala into le watshengisela ukuthi yena kalankethe Richard. Inketa vechari ngeinye yezitha zomnotho lokuphumelela esibisele muva esikhathini esiningi njengezizalwane zeZimbabwe. Ngitsho ngesikhathi sempi inketa vechari ivele iyithengisa iyimvukuzane.
Kulabanye abathi noba kunjalo ibandla le-MDC lokho lisithi lona yilo elanqobayo, so akula nto yakwenzakala eZimbabwe.
Mina okwakuqala engiza kutsho mntakababa ngokokuthi kanti ubana ngithe esizakwenza kuzavela kubuciko esibubone kubaba uMnangagwa kuphinde kuvele ku-cabinet selection ayenzileyo okuzaba yindlela esizafomulate ama-policies ahambayo. Okwe-MDC lokhu ngizathanda ukuthi ngijaji singakuthi MDC sizathi MDC nje ngoba emngxenye kulabakhokheli abanikwa imali bancindele bodwa abawona ibizo le-opposition force yeZimbabwe kuthiwa yi-MDC. Kodwa thina abalandeli be-MDC esiphila labo emakhaya, esiphambana labo emigwaqweni, esiwosa labo inyama, esiphila labo njengabantu abazalwa ngumama lobaba munye njengabantwana beZimbabwe, ngoba imibono kumele ihlukane. Bona kabalandaba lakhonokho bayavuma bathi uba uMnangagwa wawina ngoba babona ukuseza esakwenzayo, bazi balandela futhi okwaphuma emthethwandaba. Bayakwazi njalo ukuthi izinto sezihamba kuhle ngoba ubaba uMnangagwa ngumuntu ongadingi ukubusa, ngumuntu odinga ukulungisa amaphutha abakhona elizweni. Pho ke ukuthi siphinde i-MDC ngibona ngazathi abantu bakamlimi kwesinye isikhathi sesibagcona bebonke nje ngendlela engayisiyo. Kasi pho ngupointa sithi kulabantu abanikwa imali ngama-donors, abantu abanikwa imali ngama-co-institutions, ama-foreign national, abantu abanikwa imali in order to cause alarm and despondence in the country. How can somebody oppose the constitutional court ruling eyayiveza egcekeni ukuthi kwahamba njani, which was televised internationally, into eyayizwisiseka kuwo wonke umuntu ofundileyo longafundanga ukuthi imi kanjani? Hayi, kasilungiseni ilizwe bakwethu.
Kodwa
khonoko kuba silokhu sidonswa ngokuthi kuthiwa i-opposition, opposition what?
Ye, kodwa kulabanye phela abathi khonoko okukhuluma ngakho ukuthi kulabantu abanikwa imali, ule iqiniso lankhona elokuthi hayi phela nanku siyakubona abanikwa imali?
Hathi, mina angikhulumi nge-evidence, mina ngikhuluma nge-research ukuthi iyasithengisa ukuthi i-opposition yavela ngayo. When i-opposition yathi iqalisa ngona, actually i-opposition yeZimbabwe kuthiwa i-MDC abantu bathi yaqala ngo-99. No, opposition political party yaqala ngo-1996 ifonywa ngumuntu owakuthiwa ngu-George Lemke. U-George Lemke oyisizalwane seDenmark owayethunywe ukuzoguqula i-ZTTU ukuthi ingameli izisebenzi ibe yi-political party.
Ye, ngaso sokuyiwa phambili pho kumele kwenziweni futhi?
Sokumele ke silandele ilizwi likababa uMnangagwa lokuthi unite, re-engage. Ukuthi re-engage kumele bona laba abanamazwe esasikhubane lawo kumele baqalise ukunanzelela ukuthi hayi, abantu laba badinga ubungane ukuthi abantu bakhumisa nomlotha, sithi hayi sesizwanana njalo. Nxa sokuzwananwa laba kabakhitheke izijezo zomnotho wabo, ama-sanctions, laba ke kabayenze ukuthi ubungane. Angithi we scrapped out ama-conditions okusebenzela kuleli lizwe okwe-indigenization policy konkana, kanti bafuna size siguqe sikhothe ngakwabo. So kumele sithi singayenza khonokho, sifakeni umbono sonkeni njengabantwana beZimbabwe, sikhohlweni ngepolitiki zamaphathi ezixeganisayo. Kanti abantu kababoni yini ukuthi uyazama umuntu kamlimi? UMnangagwa has gone all forces out to try and do the best for this country, but people just want to remain behola, behlala ezindlini ezivulwa amagede ngama-remote at the expense of the suffering yabanye abantu. Kunje kathesi ngivele ekhaya ePlumps kotokwana. Ngithe ngisuka kuma-celebrations okuwina eDombodema, ngikhrose emfuleni uThekwane ngawula bridge, ngakhrosa ngadlula kotehanga, ngangena amagaragata, ngadlula futhi emvuyeni ePlumps. The roads are bad. Why? It's because of these economic sanctions. Lokudonselana mtakababa, izinja ezingu-2 zingabe zilokhu zidonselana zibhongelana zikhangela ithambo leze lithathwe ngeyinye esithathu zingayidlali zingalidlanga lelo thambo.